umsakazi indaba le iyaqala ngoba nathi kukhanya ngathi ilizwe lelivele nje eliyilizwe elilodwa kodwa elimazwe mabili. Ubunzima mbona ngathi kakhulu lobo bukhulunywayo ubonwa yilabo abahlala kakhulu emadolobheni labo kufuneka khona imali ukusa kwamalanga. Yibo abakhanya bengaphansi kobunzima obukhulu kakhulu. Kube sekusiba le ndaba emakhaya eyokuthi abantu baphila impilo yabo leyana elula nje elobunzima obuthiyene lobo emadolobheni obamanzi lamagesi lantani. Kube sekusithi-ke ibandla lezanu p f libe selikukhangela khona lokho libe selibona ukuthi indlela elula ewuhuga abantu yindaba yesisu indaba yokudla. Izikhathi zonke nxa kuzakwenziwa ukhetho ikakhulu emakhaya bayathwalela abantu ukudla bazakudla usuku olulodwa. Abanye abantu babe sebethatheka umuntu engxenye athi hayi kahle mavotele kubona laba ngoba bathi bazasinika umuntu afe ehlile. Yiwo umbono wami nalowo lokwethuselana kuningi kakhulu ukuthi vele ungavota uvotele ibandla elingayisilo leli elibusayo ndaba yakuza zibonela indlala izakusubuza. Sangakhona siyakwazi kwezinye indawo kulokudla ubuya unye kuvela kuhulumende unye kuvela kumdlali sezizimele zodwa. Siyakwazi ukuthi abantu-ke abazodwa isiko labafikela ibandla elibusayo bayabandlululwa. Ngibona ngathi sesekhatshana sibili ukwesaba indlala nokungazi okuyikho yikho engibona kuzakwenza ukubana kungaqhubeka kunje izanupf yabe lokhile.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu bayazi ukuthi nxa usuphakathi kokuvota akulamuntu obakwazi ukuthi uvotele bani kanti bona bazavotela ibandla abangalifuniyo bengabonwa muntu.
Ye uletha umcijo oqathekileyo. Bakhona abantu abasakholwa ukuthi lanxa ezangena yedwa ebhokisini lelana elokuvotela leliya amehlo ezanu abe ekhona kuyabhalwa amabizo abantu phansi. Abantu batshela ukuthi lapha kule polling station kumele kuvote abantu abangamakhulu mhlawumbe asithi angu-700 nxa sekuphuma amavoti sekuyabona ukuthi hhayi abaziwayo vela abaziwayo emagqubini ezanu bayi-100 kube sekusengezelelwa labanye babe sebesithi sizakwazi ukuthi lanxa uvotile uwedwa thina nxa sesidilikica sikhangela ngapha incwadi lengwalo zethu lokutshalwa kwabantu sizavele sazi ukuthi umuntu ongavotelanga izanupf ngubani. Iqiniso bayakwazi khona lokhu abanye kodwa mna mbona ngathi indaba yokuthuselana ngokudla le yiyo engaphambili kulalokhu okuthi abantu bayesaba ukuvotela ibandla abalifunayo emabhokisini ngoba owendlala kuyaqhubeka njengoba indlala inje bayakwazi ukudla kuzabuya njalo abanye bayakwazi ukuthi bakhona esigabeni abavele bangakutholiyo ngoba bengasibo bezanu. Lokhu mbona ngathi kokuphambi kakhulu okule mithelo okumele ithiyuke khona khonapho yilapho kulobugeleke khona lobugebengu.
Pho manje kuthiweni?
Ye ngibona ukuthi amabandla aphikisayo lapha ngikhuluma nje umbono wami amabandla aphikisayo kumele labo babe lamacebo lemicijo yokwenqabela khona lokho ukuthi abantu bangathiwa ngamabele njengenkukhu. Abantu basafuna ukuthi bafundiswe ukuthi kuyini okwenzakalayo yindaba bevota bavotelayo. Abantu njengoba ngithilo ngathi sebediniwe iy'thembiso ukuthi sizalezela lokhu nalokhu nalokhu. Izame yenza njalo ngobana ilawo amandla lemali lokuthi shaphazi impahla kahulumende bekuya bethwalela abantu amabele njengoba ngisitho. Amabandla aphikisayo kala lutho angakunika abantu. Abantu baqangele ukuthi bangahamba emhlangameni babele okuncane ababe kuphethe kungaba ngokumgwedlanyana kwe-rayiti impuphu inhlanyelo amabele bonokhulumiweni lapho. Manje amabandla laphikisayo vele kala lutho. Emibona mina kumele kwenzakale kabaphume bayehlala ebantwini isikhathi eside kwazi kwamelelwa kuthiwa sekulokhetho lapho kabasuke abantu emadolobheni yilowo nalowo akayenile ekhaya labadabuka khona bayexoxisana babonisane ngoba abantu okuningi basibona thina esike emadolobheni sisiyakhankaza ngesikhathi sokukhankaza kuphela abasiboni sihlelile abasiboni ukuthi iy'nhlubo zabo zinjani zokuthi ziqedwa ngalobuhlobo ibona ngathi abantu kabeke basuke sibe emadolobheni benze khona okwakusenziwa kudala amabandla khona limuvo zabo umuntu omunye lomunye ayekhankasa iyakhulu lapho aziwa khona azisithande nabantu alalile lendlela abantu abathi ukhetho lungabanjwa ngalo ngoba ukucabangela abantu ukuthi sibe siyabacabangela bona kabazi lutho okuyiko okulahlisa amabandla aphilisayo kababuyile bayehlala phansi bangamelela amarani kuphela kuyehlalwa phansi ngapha kuyehlahla la nxa abantu babili bebathanda kuboniswane ngibona ngathi ilizwi lingahamba ngcono ngaleyo ndlela kulokumelela umkhankaso khathesi imikhankaso iphelile kade likhankasa sebezibilele emadolobheni ngoba iningi labo abahlali kulezo zindawo labakade kuvotwa khona.